akula umuntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far esingathi ngesilungu performance appraiser. Owenza ke le ukuthi ni abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingumgcini sihlalo. Okuqathile ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhube. Mina ngiyalile ukusebenza naye. So yikho ngikhitshwe isikhundla lesi and ngicabangela ukuthi committee zaqhubela phambili isebenza engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni elingcono kudlalela kade likhona ngoba ngeva kwakho konke lokho singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-record ngoba okwamanje i-record ayikayenziwa kodwa ukhangelele ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokho kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami. Kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele Harare ngezikelandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sikukhulunywa edalela eParliamente mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi bengilandelela uhlelo leParliamente ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplace kodwa ngingakarecorder. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecorder, ngicabanga ukuthi ni akusenzuku zatshwala maduzane nje enza recorder. Akulanto emangalisayo ngakho lokho ngoba besimelele ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha neParliament uyaba lenkinga nale ukuthi angagcine serekhodiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ningasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe eParliament, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba nguchairman.